Siyabonga Gibbs Dube. Siyalambulela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 23 Zibandlela 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Lingali chona njani izulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje. Ibandla lePeople's Democratic Party lithi selizakhetha amalunga azaba ngawe kansili yensitha. Udaba lokuthi abantwana abaleminyaka elithumi lasithupha bengayi emacansini seludale inkulumo. Iqembu leHighlanders lenza ukhetho lokudinga umsekeli kamgcini sihlalo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ibandla lePeople's Democratic Party lithi selizakhetha amalunga azaba ngawe kansili yensitha iShadow Council. Leli bandla lithi lifuna ukulungiselela amalunga la phambilini kokhetho. Sixoxe lesiphathamandla saleli bandla umnumzana Edwin Ndlovu ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Njengebandla silungiselela u-2018 siphakathi kwe-recruitment drive. Le mobilization okutsho ukuthi sidinga abantu ke ukuthi bangene ebandleni sisukela kuma branches sifoma lama ward kuma ward bese sikhetha ke labantu esizabenza ukuthiwa ngama shadow councillors ke ngesilungu abayibo abazabe khangela ngengqubela phambili ke ewardini yena leyo sikhangelele ukuthi nxa kuhamba kuhle kube yiwo amakhandidate ethu nxa sekungena ke ukhetho luka-2018.
Kuyini kahle kahle okubangele ukuthi liyenze uhlelo lona lolu? Kukhona yini elikusolileyo?
Njengebandla elisanda kusungula i-PDP, kuqakathekile ke ukuthi lathi singene ebantwini, lathi sirekhruthe sibe lamalungu amaningi bese sikhangela njalo okuhlupha abantu lokuhlukumeza abantu-ke eziqintini lezindaweni zabo. Okunye sekunanzeleleyo ukuthi ama-councillors akhona kathesi kungaba ngabe-ZANU-PF, kungaba nge-MDCT, kasezi-ke uZulu interest kaZulu bebakhangele nje izikhundla kuphela ukuthi bahlale besezikhundleni kodwa bezele kuhle abantu. Yikho-ke sekusenzeka ukuthi sikhetheke ama-shadow councillors.
Manje pho njengoba lingabona ukuthi lizangena kukhetho ngendaba yeni leyo ukuthi kuqale kulungiswe imithetho, likwenzelani khona?
Kumele sihlale sizilungiselele-ke ngoba akwazakali ukuzenzakala umthetho ingalunga singene kukhetho amazwe omhlaba kumbe ngithi sadike kumbe ngithi i-AU sikhangelele ukuthi izangenela ekuqineni-ke kube lokulungiswa kwezinto esithi kazilunge bese singene ekhethweni. Manje singahlala singazilungiselelanga-ke bese kulunga lokho esithi kakulunge kuzabe-ke sokusibisele-ke emuva. Kumele sihlale-ke silungiselele, sihlale silabantu abasebenza ku-ground nancala kukhetho singasizo singene, kodwa kumele sibe la ama-shadow councillors lama MP basebenza labantu ezigabeni khangela ukuthi abantu bafisa ukuthi kube njani ezigabeni zabo belungise konke okuhlupha abantu ezigabeni.
Lo ngumnumzana Edwin Ndlovu, isiphathamandla sebandla lePeople's Democratic Party, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Udaba lokuthi abantwana abaleminyaka elithumi lasithupha i-16 bengaya emacansini kodwa ukuthi bachade kumele babe leminyaka elithumi lasitshiyagalombili i-18 seludale inkulumo. Amantombazana amabili awachadiswa emancane asalolu daba emthethwandaba nyakenye. Kwathi liviki umthethwandaba unqume ukuthi umntwana oyintombazana kumbe ongumfana ulakho ukuya ecansini engafikisa iminyaka elithumi lasithupha. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele siphathamandla sebandla le-MDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube, unkosikazi Rita Ndlovu.
Lokho kufana nokuthi angikwazi ukuthi ngalifananisa njani ukuthi umntwana kuthiwa kumele athathe le-18 years kodwa ukuthi ana lendoda kumbana lomfazi ele 16 years kulungile kodwa angachati angizwisisi ngoba kumele umuntu la umthetho lo mthetho wesinto masikwethu neBhayibheli lithi umuntu kumele ahlangane nomuntu wesilisa nxa esesiyachata ukuchata ele 18 years kulabe sekushisho ukuthi umuntu omdala sengahamba emacansini ukuthi umntwana avunyelwe ukuthi ele 16 years kuthiwe kahambe emacansini kuvele ukuthi athathe xa umthatha uyezicala mina ngizwisisi vele ayisintu asivumi izilo iBhayibheli alizivumi khona lokho
umthetho lo uthiwa wona kawukhethi ukuthi umfana ngumfana kumbe inkazana ukubona njani nxa sikhangele umfana lenkazana ibele eminyaka le 16
umntwana le 16 years kanti ubele esikolo umntwana le 16 years ngoba umfana le inkazana yabe lokho esikolo efunda so mina ngizwisisa ukuthi even ukhulumende ngaye ngaphansi umthetho lo ukuthi kumele abantu bemaclassini befunda njengabantwana lokhu lethi ezandleni zabazali bavunyelwe ukwenza izinto ezinjengalezo mina ngikubhithi ngalabe ngibone ngathi awusemthetho eqondile
unkosikazi Rita Ndlovu isiphathamandla sebandla le-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Okwamanje sengilithiya ezandleni zikasithandekile emhlanga esethulela uhlelo lwethu lwendaba zabesifazane.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazane lilami usithandekile emhlanga. Namuhla sixoxa ngodaba lokwendiswa kwabantwana besesebancinyane bengakafiki iminyaka elithumi lesishiyangalombili i-18 okuyikho okusanda ukuvinjwa ngumthethwandaba ngokwethula isinqumo sokuthi kuvinjelwe lokho. Sixoxa lonkosikazi Maria Ndlovu wenkayi wochief Nkalakatha ngalolu daba. Siyakwamukela kuhlelo.
Kulungile.
Lina lisamukela njani lesi sinqumo? Kungabe kungumqondo omuhle yini?
Lokho kungumqondo omuhle mina ngedwa sibili ngiyakwemukela njengokansila. Abantwana labo bancane kabakabi kwazi ukuzikhethela okuhle lokubi. Nxa ngayena umuntu ongubaba esadalala sibile sithi sengithola umfazi sengisiyachada becila abantwana. Lokho kuyefanana lokuthi i-rap. Mina ngedwa vele kangivumelani lakho. Ngoba umntwana omncane ufanele ukuthi abe sesikolo afunde abe kwazi ngekusasa yakhe hayi khona ukuthi kuthiwa uyendisa engalamehlo ezibusuku ubonana yikho akubonayo
singathi kwasokuvele kuluhlupho olubhahileyo yini lolo
kuvele kuluhlupho olubhahileyo ngoba bona laba abantwana abanjalo ukuthi abayendiswa uyenza namhla kusasa uze sokuthiwa usengakibo kumbe sebonakale lobani wabonakala lobani ngoba ngumntwana ongakazazi ukuzikhethela umntwana ongakwazi ukuthi avume ukuthi yebo uhle leyo sibili abuse mina ngedwa sibili njengokhansela kawadi 20 vele kangivumelani lakho
kodwa lake lakubona yini ikakhulu khona ngapho enkahela kwezinye izigaba
mina ngikubonile wadi nyemi khona echadisiwe kangikhulumi ngokuthi kumbe ngikhuluma ngokuzwa ukhona echadisiwe wadi nyami waba lo mntwana wokuqala uthe ezaziqalisa isisu sesibili umntwana lona waphomba ukuthatha impahla kazangabhalelise wabaleka wahamba wadingakala bamfihla wayabuya eselomntwana esesithi umntwana ngokaloba ubaba lo wathi qinisele ukuthi umntwana ngowami yiliphi njengoba wena ungibalekela usangungivalelise angilwanga lawe kangithangani lani lokho kufanana lokuthi ngamatopi akumelanga thina njengabazali sivumele into enjalo ezigabeni lokho sibulala abantwana ngoba abantwana bazazwala izibongo zonke zingaka ngoba akabazilutho
kodwa isintu ke ukuthi nxa umntwana sekhulile sengendiswa nxa sekhulile emzimbeni
ukukhula komntwana emzimbeni kungenxa yokudla esithandekile ukudla lokho kudliwa namuhla kwenza abantwana bekhule bebancane wena nxa usumkhangela uzibonela umfazi nje kanti ubona ubusuku into engaziwayo urebhe wenza intando yakho uthini usithi ungumfazi wena ubulala umntwana abantwana bancane kakhulu vele umntwana le 16 years umntwana omncane ngakuthiwa sikhuluma ngomntwana mhlawumbe kumbole 20 to 22 phoso singathi lowo sebona uselamehlo usekwazi ukuthi azikhethele okuhle lokubi lakho esintini nxa ngokuthi kade bekwenza ngokuthi bagijimela inotho ngoba uyanga belizwe leZimbabwe likhona bangakuqala abadala lokhu kuhlukuluza abantwana kuyikuhlukuluza abantwana lokhu
khona nxa bekusenzakala ungabe kusitsho ukuthi abantwana labo abakho esikolo yini
umntwana onjalo kumele abe sesikolo ngitsho mina ele 25 years kulilungelo lomntwana ukuthi aye esikolo hathi ukuthi umntwana ele 16 kuthiwe usesenda kaye kwendisa ngoba abantu behawukeli inkomo zangale belobuyanga umuntu lo muntu kaziphandele azuze impilo yakhe ezamphilisa engathe ngabona umntwana eselamavele le 16 sokuthiwa ngumfazi umfazi wani wazini umntwana umntwana kazilutho wena mzali ngokumele ukhulise umntwana umfake esikolo wenzela ukuthi ilungelo lakhe laye kusasa esefundile aphile impilo engcono lomngakhe yabantu abathi ngobuye besekwazi ukuzikhethela
besinanzelela njalo ukuthi kodwa kuthiwa abantwana bale mvumo yokuya emacansi sinisebele eminyaka elithumi lesithupha.
Iye, lokho siyakubona khona lokho bangakutsho khona lokho ukuthi kulungile. Mina ngedwa sishiwa sibili, nxa ngithi ngiyakukhangela kuhle ngokwenzakala ebantwaneni. Abantwana sebephenduke baba yizilima. Abantwana ungani ngqondo kazisathathi. Akufanelanga vele ngitsho vele la nxa bekwenza bona besintwini besithi kumbe kuhle kumbe kunjani kusasa kugcina kubaduba ngoba yibo bona labana abantwana ukuthiwa nxa sokubuya ama-NGO sokuthiwa kuyabhaliswa inhlelo zokuhle izokuthiwa ye unabani ngoba unabani lwana ugcwele abantwana ekhaya izibongo ezithiyeneyo abahamba bezalwa yibo bona laba abantwana belahla kusasa ayedobha udube kusasa dobha uncube kusasa dobha ubani lokhu kubukwa abantwana kuthiwa usekhulile ukuze kumbe basinothise nxa kuyikuthi umzali wehluleka ukuzisebenzela ngesikhathi sakhe wehluleka kusiyocala lo mntwana umntwana kabe sesikolo afunde aceda imfundo yakhe naye abekwazi ukwehlukanisa okuhle nokubi esezikhethela phela okomendo wakhe ngoba uyabe sekwazi ukuthi lokhu kulungile lokhu akulunganga ungafuqela umntwana entweni oyibona ukuthi imbi
leyo balaleli bekuyingxoxolo nkosikazi Maria Ndlovu ukhansila ka ward 20 kochief Nkalakatha enkayi sixoxelaye ekhonale enkayi thiyani njalo indlebe ngomgqibelo ozayo uhlelo olufanayo oluphathelane labesifazana lizwe ukuthi siliphathelene okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC
Siyabonga sithandekile Mhlanga ubelelanga elihle. Kwezemidlalo, iqembu leHighlanders lizakhetha umsekeli kamgcini isihlalo lomgcini ingcebo ekuqaleni kwenyanga ezayo. Sixoxe lomsekeli waleliqembu njalo elilunga lempilo yonke iLife member uPeter Moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ngiyabonga kakhulu mnumzana ngithanda ukwazisa abasekeli beqembu leHighlanders ukuthi mhla ka 7 siza sokhetha uVice Chairman uTreasurer njalo siyabe sikhetha yikho lapha intshe khona ukuthi khona abantu kufuze batshele enyinto ama Life members eHighlanders nabo abalelungelo lokuthi bavote eHighlanders sizavotela umgcini Mpofu athevele uVice Chairman umuntu lo usesisizile kakhulu kakhulukazi kulendlu yakhe adlalela eHarare akusena lokhuyana ukuthi khona iqembu liyaphumisa imali yalo linika umuntu efuka komlawayo lizombhadalela lapho azalana khona ukuthi khona ayohlala kumbe ihearing kumbe kungama-nights zama-players anything ongafuna yedofisi ye-PSL umgcini kubehamba kungena ndleko ezisuka eqenjini so yikho kodwa kunokho sifuna ukuthi kona abantu bamvotele futhi abuyele ngoba uyenza umsebenzi omuhle kakhulu hayi khona konoko kuphela ama-hearings wonke ade yahamba ube defender iqembu lethu ngendlela ephezulu
ngobani abanye abafuna lesi sikhundla
kakhona abanye engasoze ngibaqambe ngamabizo ukuthi ngozibani ngoba ngabantu abe-Highlanders so ngithi khona mina nxa bengabantu abacabanga kuhle befuna iqembu labo kube kufanele ukuthi bona bengancedi yebo idemocracy yeHighlanders ye-constitution enhle kakhulu kodwa ungathathi izinto ezinhle ube usuthela ayeyeyihlabathi ngoba naba abafuna lezi zihlalo baphile ezizihlabetha lapha khona kuma-chapters yethu kuma-club
Lo nguPeter Moyo umsekeli weqembu leHighlanders ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Lokhu sikudaba olufanayo imidlalo yesigaba saphezulu kwezenguqu iPremier Soccer League ilakho ukuphuza ukuqala lonyaka ngoba inhlanganiso yePSL ebona ngezenguqu elizweni isadinga umkhokheli wayo kulandela ukususwa esihlalweni kukaTwinebury. Sixoxele ngcwethi ecubungula izemidlalo enguqu uEzra Chisas Banda ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Okay, kuthi ngiyabonga kakhulu ngibingelele labalaleli ngalesi sikhathi. iPSL okwamanje ke imidlalo yakuqalisa ikhale loqaliso ngoMarch ka-2016 ama fixtures lapho sikhala amaqembu lawo apromoted abekhona. Okwamanje ke kulapha ke iPSL njalo lezwa ke izipha ke khuluma yena lo Thiyangwa wathi ananzelela wabona iphepha eliqondisa udlalo kwemidlalo le PSL likhuluma ukubana ke umuntu omela thungamele iPSL kumele kube umuntu othungamela elinye lamaqembu angu-16 awePremier League. Ubaba uTwinebury waye umkhokheli weqembu leCape United eminyakeni edlulileyo. Kodwa ngomnyaka ophelileyo ubakho ngu-Farai Jere wasesiba namashezi amaningi athi 60% wasesusa-ke lobaba-ke kuthiwa ngu-Twinebury wathi wena usungumsekeli ngoba amashezi akho ayi-20%. Nxa sengumsekeli kanje akasavunyelwe ukuthi akhokhele-ke i-Premier Soccer League. Ngakho-ke uChiyangwa nabanye bakhe bezipha bathi hhayi lapha-ke liphambanisa-ke lokho kumele kuyiqondise-ke isisekelo-ke se-PSL. Ngakho-ke i-question lezana liphambanisa somele kwenzelwe kuthiwa-ke ngama-elections kukhethwe-ke enye inkokheli ezakhokhela-ke i-PSL. Basebe khuluma-ke ukuthi hhayi obengumsekeli kaTwinebury ubaba uPeter Dube wa-Highlanders somele ukuthi-ke abebambili kuzobe lama-elections ngenyanga ezayo kaFebruary.
Manje kutsho ukuthi lokhu sokuzabangela na ukuthi imidlalo ingaqalisi ngesikhathi kade esifakiwe?
Ye, imidlalo nxa ama-elections bengayala be-PSL bade bafuni lokhu befuna ubaba uTwinebury abe nguye obakhokhelayo. So kukhomba ukubana-ke izifa-ke njengoye kuthiwa-ke nguye umama wazo ezemidlalo ezebhora kuleli lizwe sengaqalisa ukubaxotsha bonke athi akuselaphinya sokuleki. Kodwa-ke bakhalele ukuthi bakhethi-ke abamfunayo labo e-Premier Soccer League. Kukanti abanye amaqembu lokhu esithi bafuna nje ukubakutwinebury aqhubekele phambili. Kodwa isekelo selokuzeni se-PSL asikuvumi lokhu. I-continue PSL ayivumi. Kumele umuntu okhokhelayo abe ngubani? Abe ngumuntu okhokhela elinye leqembu lawa kwangu-16 aku-Premier Soccer League. Uba uTwinebury ungumsekeli ngasomkhokheli weqembu le-Cape United. Kuthi ubana-ke ungahamba kunje bale lawo e-PSL. Ubaba lo uthiwa nguChiyangwa wathi uyabaxotsha umthetho nawo FIFA uyavumela ukuthi abaxotshe be-PSL kokhale ukuthi balungise bavumi ukuthi bekwenziwe ama-election. Sesiyabona ke ngoba kuthiwe ababhalisayo bathi bebhalisile mhla ka-6 February kukanti ngeviki yabibuya sosuka ama-elections sokukhethwa ke luyakhokhela-ke i-PSL.
U-Ezra Chisas Banda yingcweti ecubungula ezemidlalo ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo.
Kancane wemzulu yenkiphi papalaza awubuthele kancane wemzulu yenkiphi papalaza awubuthele kancane wemzulu yenkiphi papalaza awubuthele kancane wemzulu yenkiphi papalaza bemalume eluthandu tjwala bemalume eluthandu tjwala bemalume eluthandu tjwala bemalume eluthandu tjwala.
Ukugqiba uhlelo lwalamhlanje kesikhangele ebezikhokhela. Ibandla le-People's Democratic Party lithi selizakhetha amalunga azaba ngawe-Council yensitha i-Shadow Council. udaba lokuthi abantwana abaleminyaka elithumi lasithupha bengaye emacansini seludale inkulumo. Iqembu le-Highlanders lenza ukhetho lokudinga umsekeli kamgcini sihlalo.
You have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vatereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.